both are trolling abantu bayisiyo private limited ngambe ungabuze ethathi izo lami kimi yithi class ngicela ukubona ukuthi ubhale ngapha ukuthi ufika mfuni le izo lapha kanti abantu khona apho ke ukuthi yezindlela ke sikhuluma ngokuthi i judiciary capture by system yikho sikhuluma ngakho ukuthi abantu abale ya capture by system ungabona sokusiba nokufihlelana i public document okufanele ivele ku public institution enjengeZEC futhi ukuthi sikhona isimenemene esiphihlakeleyo esesisenziwa yilabo ababusayo besebenzisa inkundla yenkantolo usegcekeni lapho ukuthi ke kukhona okufihlakeleyo kwakudingeki ukuthi uhulumende ancedisane lomthethwandaba ukuthi bafihlele abantu i-voters roll ngoba ngiyabo inamabizo abo akunasizathu sokuthi bangayifihlela
nanso babugawule kuthiwa ifihlelwani i-electronic voters roll
Nyamuzi babubhebhe Nyamuzi umzukulu wami uyakhuluma sibili loud and clear but okukhona ukuthi mina ngizatshiyana naye kaminyani ukuthi mina isinqumo lesesethulwe i-high court ngivumelane le-high court ukuthi i-high court nayinquma isinqumo ukuthi wangukuthi obhebhe basuka bethi i-high court inganquma isinqumo bona akade bethume umuntu wabo omunye ukuthi hayi hamba uyephikisa ngoba nalo MP kazenzelanga wathunywa iparty yakhe naleyo ukuthi ehambe eyephikisa khonokho ngokunjalo-ke obhebhe nxa sekufike ebangeni lelo impumela yakho lingaphuma ingasabasuphisi bathi ngikhuluma ngokuthi labana bakhethiwe banjani kodwa ingaphuma inhle ivumelana nabo babe bevuma sile ukuthi into leyo basuthiseka ngayo ngiyadana kakhulu ukuthi ngathi senze izinto ngaleyi ndlela singasavikeli izinto sibona ukuthi kulokunye okungenzakala okungazivikelwa sikubalekile kuloku into ezisegcekeni eziya izigilamkhuba siyazazi izigilamkhuba lezi ezibalekelwa yiyo iZEC ukuthi zingathi zithathe ithobalelelo lokuthi zingene ziyenze into ezimbi kakhulu izigilamkhuba lezi kube lokuganga okuningi kakhulu sokumele kuvikele ukuganga kholokho khonokho kabe siye ethekeni kwabo kuningi abafuna ukukwenza bafuna ukumanipulata yile ukuze ni-voters roll ngendlela ethile beyenza izinto zabo zokuganga
uyakhuluma ubaba ugawule baba bhebhe
ngizakutshela enye into eqakathekileyo nto ungamele enze ukuthi izami lale ukuthi ikhiphe i-voters roll ngizayitshela abalaleli ukuthi babeyazi besukisela namhlanje ukuthi izami yale lani ikhiphe i-voters roll okokuqala nxa kuthiwa kulabantu abaregistered abangu-5.8 million abanye bakhona bona bana abakhona phana ku-5.8 million ngabantu asebafayo ngabantu abangekho elizweni laba ku-diaspora benzela ukuthi singakuboni thina khonokho bese sithi nxa sekuyiwa ku-election bese besisebenzisa wona la amabizo ukuriga i-election sikhangele lo nyaka bangaze balina i-voters roll sizababamba kuphela ngoba okusalayo kufanele ukuthi abantu baphume ngobuningi bayevota besifuna i-voters roll ukuthi sitshengise wonke umuntu kube sobala ukuthi khangelani ubani wabha isihlobo sakho uyamazi khangela ubani kakho lapho use-diaspora uyamazi into ezinjalo yizo kade sizivunela i-voters roll but kungasenani bangaze balelayo akulani nalokho for instance uyakwazi yona ntungamini nxa i-document ungayifaka ku-word uyinike umuntu uyakwanisa ukuyitshintsha lokho okubhaliweyo kodwa ungayifaka ku-PDF uyinike umuntu kasakwanisi ukutshintsha okubhataliwe so kuyafanana le-electronic layo iyakhiwa ukuthi ingavuleki so ngamanga la kakhulunywa izani ukuthi bona bathi bona kuthiwa kulo muntu ozamanipulate i-voters roll nxa sidlala igame singabantu abadlalayo akula enye iclub esihlelwa imithetho yebhora kube lenye iclub inikwa imithetho yebhora khathese zithi siyakwazi sizame ithethe inayo le-electronic voters roll kodwa thina siyakhompyutha kabafuni nayo
akula kuhlakanipha phakathi yini baba gawule ukuthi i-voters roll iphiwe abancintisayo abe-triple C lana bezano abezaphu wonke amabandla ivezelwe uZulu ukuze ayihlaziye umuntu wonke oncintisayo yabona ukuthi hayi ngempela konke kuhamba kuhle
khonokho Nkomo kuyizinto ezikhangelwayo zonke kodwa phela iZEC ivele njengoye eyiyo ekhangela ezokhetho ibambe ikhetho ne-voters roll imele ibe yiyo futhi iZEC eyivikelayo ngoba into engithanda ukuthi ngitsho eliqiniso elibuhlungu yikuthi khona besikukhulumayo yikuthi kulezi gami ezisuka zithathe ithuba lelo ziyenze ukuganga kwazo zinaba ziya phambili kodwa-ke okukhona yilokho yikuthi abantu bonke abarejistileyo ukuvota ithiwa lokuvota baba lalo lako kuthiwa ngubhebhe ukuthi abafileyo bayatholakala kuvota akuswelakali khonoko bakhona abazakufa vele ivota ukhetho lungakafiki abarejistileyo sibe bakhona abasaze bevote umuntu ofileyo kavoti umuntu ofileyo kazakavoti ezimbabwe nesisimela le khona esiyisebenzisayo umuntu ofileyo ufile kavoti vele angizange ngihlangane la umuma wokuthi umuntu ofileyo ukuthi uyavota uvota njani umuntu ofileyo yani i-ID yakhe iyabe isithini umuntu abethala i-ID ethini umuntu ofileyo ebesiyavota ngayo i-ID yomuntu ofileyo akutholakali lokho into ezingayenzakaliyo lezi akukho but kulokhu manipulator kwelokuzeni abakufuna ukukwenza bona abantu abayibo abakufuqayo.